soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 22 kuNhlolanja 2022 igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili, amapholisa kwele South Africa alwisane labanakanelwa ukuthi isigebengu ezigoqela izizalwane seZimbabwe ebeziqoqa ukubamba imota ethwala imali inkunzi kwafa eziyisishiyangalombili. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga, umholi webutho Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mgabe sebesusiwe kuluhlu lwezijeziso ze-European Union. Kodwa lumanyano uthi izijeziso zenkampani yebutho iZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona ngoba uhulumende weZANU-PF elokhu esephula amalungelo kazulu. Lo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isihambe emthethwandaba ukuyaphikisa isiqondiso sokuthi ababalisi abangasoze babuyele emsebenzini namuhla bazaxotshwa umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kale umpopo kwabaluthuli eJohannesburg kwele South Africa izolo, amapholisa elwisana labanakanelwa ukuthi izigebengu ezigoqela izizalwane seZimbabwe ebeziqoqa ukubamba imota ethwala imali inkunzi. Umphathi ntambo obona ngokusebenza kwamapholisa umnumzana Bheki Cele utshele intatheli zindaba ukuthi izigebengu lezi bezingamachumi amabili lanhlanu 25. Uthe badubule babulala eziyisishiyangalombili 80 njalo babophe inani elifanayo. Wengeze wathi eziyisishiyangalolunye zibalekile. Ucele uveze ukuthi ezinengi zezigebengu lezi yizizalwane zeZimbabwe. Uthe ezine zazo inzalo yeSouth Africa evela KwaZulu-Natal kuthi esisodwa isizalwane sakwele Botswana. Kubikwa kulimale amapholisa amahlano. Amanye awo ebehamba ngehelikopter ephatheke kulwisaneni lezigebengu lesi. Imisakazo yakwele South Africa efana le-ENCA kanye le-SABC yethule amavidiyo lemifanekiso eveza izidumbu ebezisopha igazi zithe daca emgwaqweni e-Rustenville kuthi ezinye bezisemoteni yohlobo lwe-BMW enye yezimota ebezisetshenziswa izigebengu lesi. Ucele uthebe zihlome ngenkafula kufa ezigoqela ama AK-47. Umanyano we-European Union usuyesule izijeziso zenotho owazethesa umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga, umkhokeli webutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mgabe. Kodwa lumanyano uthi izijeziso zenkampani yebutho elungisa izikhali iZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa elokhu esiya phambili ngokwephula amalungelo kazulu. Uchiwenga, uGrace loSpanda yibo bodwa ekade sebesele kuluhlu lwezijeziso ze-EU ezifakela amalunga eZANU-PF lamankampani yalobudlelwano laleli bandla iwethesa umlando wokuhlukuluza uZulu kumiyaka engamachumi amabili edluleyo. Abanye ababekuluhlu lolu sebasuswa. kumbiko ewethu leizolo iEU ithe ukuze ivuselele ubudlelwano bayo leZimbabwe kumele uhulumende ehloniphe amalungelo aqede inkohlakalo njalo etshiyane lokubumba imithetho emibi efana lowe Data Protection Act, iPrivate Voluntary Organizations Amendment Bill kanye lowe Patriotic Act. Sixoxele lunga lezano PF umnumzana Joseph Chuma.
Ama-sanctions in the first place, there is go ten,
Ithi i-European Union ilesifiso mpela sokudlelana kuhle leZimbabwe kodwa inkinga ekhona ikuthi uhulumende ulokhe engawahloniphi amalungelo kanti njalo uphakathi kokubumba imithetho emibi encindezela uZulu uthini ngalokho
akumanga njalo amazwe wonke ngisho khona sibili iAmerica kubo Britain and many other European countries kuyatholakala ukubana kona izinto ezikhona iAmerica banayo i-patriotic bill nayonaleyo ekuthi ona awungeke wakhuluma into embi ngelizwe le-America uhambe nje msulwa nxa sikhuluma ngendaba zama-human rights azikhange neni even kwamanye amazwe abakhuluma khonoko bebefisa basijinisa ngendaba zama-human rights ukhangele ama-records abo khona ngani ukhangele njena abanye abantu sinalesiphikimhlobo abanye abantu ophila ngayo for example right now ikhangela i-America ilodaba le-Black Lives Matter sikhangele undodalwana u-Floyd abambulalayo ngamapholisa labanye abaningi abakhizi abahlukumezayo njalo abanye ababulalwayo futhi sikhangele izinto eziningi ezijiyeneyo how the because this in other countries like Libya or Afghanistan or Iraq njalo indaba zama-human rights then you get maybe come to a conclusion bana abantu laba ngabakho ku-state or state ukuthi bona babe ngama-prefect or monitors of issues of ama-human rights abakho ngoba okwabo ku-Western Africa.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF. Sixoxe njalo lesikhulumeli somholi webandla le-Citizens Coalition for Change, uDokotela Nkululeko Sfanta.
Ngibona ni-European Union ilelungelo lokwenza lokhu ekuthandayo nokudinga ubudlelwano lobani abafuna ukudlelana laye. Kodwa-ke ngifisa ukuthi mina njengomunye wabantu beZimbabwe ngicela ukuthi mhlawumbe bakhangelise ukuthi bancede ekuhlonitshweni kwamalungelo abantu beZimbabwe ngoba hlala kuchayiwe ngabantu bathawe kudakala izolo ukuthi bangamalunga e-CCC.
Bayatsho ukuthi amalungelo alokhu engahlonitshwa ngendlela njalo bathi yiso isizathu esenze baqhubeka ngezijeziso zeZimbabwe Defence Industries. Babuye basole njalo bathi uhulumende weZimbabwe uvala esingathi i-democratic space ngemithetho ebunjwayo efana labo Data Protection Act, o-Private Voluntary Organizations Amendment Bill kanye labo Patriotic Act. Ungathini ngalokho?
Ngibona ngani mina usemgcekeni ukuthi ilungelo labantu beZimbabwe kaliphathwanga kahle. Amanye amazwe bekufanele ukuthi akhangelisise lokho njalo ahloniphe ngendlela elungele ukuba ngumuntu wakhe.
I-ZANU-PF yona iyakulandula ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo kanti umongameli Mnangagwa simzwile njalo ekhuluma izolo esithi uzwe uChamisa esithi uzadala udlakela kukhetho oluzayo ngakho uMnangagwa uthe usemlungiselele uChamisa kabasoze baluvumele lolo dlakela ungathini ngalokho
okuqakathekileyo ukuthi sikubambe ukuthi uMnangagwa ube sengayizividiyo ekhuluma into engasoqiniswe ngumuntu omdala nje sezafika le-100 years iqiniso yikuthi ongameli we-Citizens Coalition for Change u-Advocate Nelson Chamisa akazange athembise muntu dakela ukuthatha ngapho ukuthi sengezividiyo emini kunje.
uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isihambe emthethwandaba ukuyaphikisa isiqondiso sokuthi ababalisi abangasoze babuyele emsebenzini namuhla bazaxotshwa umsebenzi. Lenhlanganiso ifikise loludaba eHigh Court izolo imelwe ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ugatsha oluqhatsha izisebenzi zikahulumente olwePublic Service Commission yilo olwazise ngeviki edluleyo ukuthi ababalisi abaza kwehluleka ukubuyela emsebenzini namuhla bazabe sebezixotshile umsebenzi. Ababalisi kabayanga ezikolo ekuvulweni kwazo kumaviki asanda kwedlula bekhala ngeholo eliphansi. Uhulumende uke wazama ukubaxotsha umsebenzi kodwa wavinjwa iHigh Court ngeviki edluleyo. Ababalisi abanengi bathi lanxa besethuselwa ngomqatshi wabo kababuyeli emsebenzini namuhla baze baholiswe $540 abayifunayo. Sixoxele sikhulumeli siAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo.
Thina njengenhlanganiso asikhangelanga kumba sikhulumi ngokuzixotsha emsebenzini kodwa sikhangele ukuba uhulumende abisele imali esasiyihola kungakafiki u-2018 October eyenzakalayo nxa umuntu esefuna ukujiya umsebenzi kumbeni uhulumende esekhangele isisebenzi sakhe wasibona njengesisebenzi esingafanele ukuba sisemsebenzini. Pho nxa kutshelwa ephepheni kumbe kutshelwa abantu emsakazweni ukuba umuntu unxana nemsebenzini mhlaka 22 akathi uxotshwa njani lapho ongasuthola, thina kasikhulumi ngokuxotshana, sikhuluma ngemali. Amalunga ethu nxa ingekho akula msebenzi. Anjeni uhulumende uthi no work no pay, thina lathi sithi no pay no work.
Uthini moyo ebazalini abakhalayo ngokuthi abantwana sebelesikhathi eside sebeleminyaka bengafundi ikakhulu ngenxa ye-COVID-19 ngokunjalo bathi ngabe liyabuyela emsebenzini lifundisa abantwana?
Abazali abakhala ngokuba abantwana kabafundi bathi sekule minyaka emihlanu sikhala ngeholo lethu. Njenge-athuzi ke thina sithi abazali kabakukhangele isisekelo sombuso ku-section 75 sikhuluma ngohulumende ebhadala indleko zemfundo kukho konke okwenzakalayo okungumlando wakhe. Akabakukhangele ukuthi kanti okwenza uhulumende engalandeli isisekelo sombuso yena ebusa esebenzisa sona kuyini. Okunye okwesibili, abadala mabangakhangeli ababalisi njengabantu abangafuni ukuya emsebenzini kodwa kabakhangela ababalisi njengomuntu osebenza engaholi. Ukuthi nga kuyibo labo bazali, ngoba ababalisi esikhuluma ngabo ngabanye abazali abalabantwana okumele baye ezikolweni bayefunda. Kuhle kangakanani ukusebenza ungaholi? Bona abazali babone ngani umbalisi ongaholiyo uzayenza kuhle yini ebantwaneni bakhe? Siyabanxusa ke abazali abalokukhala lokungunguna ngokungavulwa kwezikolo kumbe ngokungayi kwababalisi emsebenzini ukuba bahlanganelane lathi sikhulumisane lohulumende ukuthi ababalisi banikeze iholo labo elihle, uhulumende ababhadalele abantwana ezikolweni ngokwesisekelo sombuso.
Inhlanganiso yenu ikhala ngokuthi ababalisi bayahlukuluzwa libandla elibusayo, ungagcizelela kuhamba njani?
Ngomgqibelo ama-union or inhlanganiso zababalisi bezihlangene zisiyakhuluma ngokuhlukunyezwa kwazonkhulumente ukuthitsheni imali lendlela esisebenza ngayo phecelezi i-labor forum. Ithe iqali i-labor forum leyi kuvumbulukwe sokulabantu phakathi abenhlanganiso ebusayo e-ZANU-PF baphazamisa umcimbi lo owababalisi. Ngokunjalo thina nxa sikukhangela uhulumende ekuqaleni komnyaka ubophe amalunga ethu angama-16. phecelezi 16 kathesi ngase kukhangela lamhla andivana buye na uhulumende esebenzisa abanye abasebenza abanjengamapolisa usesebenzisa amalunga enhlanganiso ngenye indlela thina sikubone ngani amalunga enhlanganiso asesihlukumeza
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Sele kubonile na ukusemaphephandabeni Inyos Day ithi ababalisi abamaka imihloliso yeOle A-Level elotshwe enyakenye bakhalale umsebenzi izolo bekhonona ngokuthi izimseki iyehluleka ukubaholisa i-$25 ngelanga abayithenjiswayo. Izim Life ithi unkosikazi Grace Mgabe ubekhona emngcwabeni kankosikazi Sarah Mahoka eKaroyi. Umahoka owayelilunga le-G40 ubhubhele engozini yemota ngeviki edluleyo. Ikroniko ithi umongameli Mnangagwa wazise ukuthi uhulumende wakhe uselungiselele ukuqedelana lomholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa yena athi uzikhulumele ngowakhe ukuthi ufuna ukuphehla udlakela kukhetho oluzayo. Isikhathi sembiko yenu.
Awusanibonani, sanibonani sihlobo ku-Studio 7 lo khuluma ngumandla, uMandla Nkosi Gwebu. Hayi indoda yalaphana eGwande eMajawundini. Nami namhlanje ngike ngithi kungena ngiphawule nami lokho mhlawumbe engathi ngiyakusho about i-situation nange-politics yakithi elizweni laseZimbabwe kwamthwakazi. Mina sihlobo zami engingakusho ukuthi noma singabambana, noma singabambana sibe yimbumba, kodwa okusalayo i-corruption yezaniphefa sozisiqede. Bazodliwa bayali ukuphuma ngenkani. Mbani ozobakhipha. So uba umqondisi moyo mina kushiwo ukuthi yena akanani nomnangaka akanani nichuwe ngakanani nizaniphef yena ubhalele i-African Union wabhalele i-SADC wabhalele i-European Union wabhalele i-World ukuthi no thina sifuna ukuphuma eZimbabwe for umzekelo maningi amazwe ayehlanganiswe kodwa akwazi ukuphuma azimela i-South Sudan ikwazele ukuphuma e-Sudan i-South Korea akwazi ukuphuma ku-North Korea kuye bongayisithi sodwa esingakwenza lokho ngoba i-politics yaseZimbabwe ayinaqiniso and i-politics yaseZimbabwe igcwele ababulali into ebuhlungu ukuthi igcwele ababulali
Sabonani, sabonani, makiwa, sabonani, kakhulu, ivuka njani, basakazi be-Studio 7, ukuthula makubekini ehlupheziinhlangano uNkulunkulu engabanani, kulo ekuseni kalamhlanje, sithi musa nothando namandla kaNkulunkulu akubekini. Hayi siyabonga nami ngiyabonga ngizithumela angikhulumi lutho olubi mina ngihlangana nje ukuthi nani ukuthi lisincedise lapho lokuthola izihlobo zethu sesizithola lula lapha kini basakazi be-Studio 7 sesizithola lula nabanye kade bengasazi ukuthi siyaphila lathi kade singabazi ukuthi bayaphila kodwa sizo sesixhumana ngani lapha umsakazi wenu wenu lapha siyabonga ukhulumayo ngufamona lapha badala hayi njabule lapha kuyafiwa la emhlabeni kumnandi la ngiyabingelela bonke bakithi engibaziyo xala khona le kokheme madoda khona ngapho hlobo izihlobo zami kokheme khonapho emasuwe kokheme khona le esikolweni lakosontweni yimi engikhulele khona lapha kube kukuhle endaweni yakokheme silabonene labotofa labobhedi
ngelela uStudio 7 abasakazi bonke bethelele omama nabo baba abasebenzelayo la emsakazweni bingelele abalaleli omama obaba abantwana nomkhulu ogogo kuyo yonke indawo la okutholakala khona isizwe sikamthwakazi ngiyabingelela kutamba amehle inkanyamba ekhulumayo uDumisani wakwaNkana ngikhuluma ngise Johannesburg ngithanda ukuvula abantu bakithi amehlo ukuthi bekwazi noma ngabe bakuphi ukuthi singe singomthwakazi sisizwe isizwe esiphelele isizwe esingakwazi ukuba no president waso sizimele sodwa isizwe esingambumba u government sizimele sodwa kungela kuyama kwezinye izizwe isizwe sikamthwakazi isizwe sasemathebelelendi isizwe esigoqela zonke indimi ezitholakala kwamthwakazi ngaphandle kwesiyona zonke indimi ezitholakala kwamthwakazi ngakho ke akuphele lokhu ukuthi abantu bakithi bebeberojwa ngomlomo mnandi kube kuthiwa singabantu bani nabo bese besithi hhayi asifuni lo muntu ozabe sitshela ngokwemhlobo kodwa labana abantu bona besitshela ngayo imhlobo noma bengakhulumi ngema-voices wabo kodwa basibonisa ngama-actions wabo akuphikwa akuvikwa ibhatsha lihlohlwa ukuthi thina sibe sesithi thina mase sikhuluma ngokwemhlobo bese kuthiwa singama-tribalist
Studio 7 livuka njani basakaza abahle nabalalela abahle ye lami lokho ezama ukungena kungeneka zima kodwa hayi ngiyazi ukuthi ngiyocina ngingenile kuphela namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo Jonathan abadla izimali abanjengabo Gawuli kuthiwa bakhuluma nje kuphela yena uhamba labo akumelanga sibagxeke uyamanga lo othi wayesibagxeka hawu wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu ngoba ungathi uyabheka kahle kale thula singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona ku-Studio 7 yikho lapho obona khona ukuthi yikho ubonisa ukuthi vele asibambananga sikhulume ngazwilinye yikho kuzayenza ukuthi isitha lesisikhulu kuthiwa ezalu PF sihlale sisemakhandeni ngoba isitede ukuthi silwe lesitha sizosiqala sila sibhizi silwasonto uyabo uGawule kumele sikugxeke ngoba ngumuntu okhulumela izabi ebulala ilizwe engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akagxeke ungaphandle kwelizwe
Sanibonani lonke kuStudio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli uStudio 7 amagumba manomhlaba hayi ngiyalizwa liyakhuluma mpela kodwa makuyikuthi sisola izano kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla phela nalabo bonke asebeke baphatha wonaba o-MDC akulanto abayenzileyo asiyezizameni abanye sibona ukuthi bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asuze kusincede mina kusiya ngami ngibasizameni zapho asizameni zapho mpela makuyikuthi yehlulekile asizotshintsha sifake kumbe umqondisi ngoba izanu le-MDC sesikubonile futhi
Sanibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga nonke indaba elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi uzibone nje izindaba zeqiniso ngoba ziyakhuluma uziphumela bona bantu bakwamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north mathebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona babona izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebelesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi isimele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike sikhetheni ngawani asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbula bo-CCC kumbula DCT MDC Alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thine yithi amanje sezandleni zethu kubone sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-MRP sike sibone i-MRP ukuthi izosithwala sithini u-CCC kuphathe intshala izolo leveasiyazi okuyazi musa
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iVoice of America ithi iqembu labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo ele Al-Shabaab lisebenzisa imali engange $24 million ngomnyaka ukuthenga izikhali umsakazo omunye uthi inkulungwane zabantu zitshengisele kwele Senegal izolo zisola izitabane singene kudaba lwemelika Umongameli Joe Biden usesayine isiqondiso athi sijonge ukwenqabela ele Russia ukuthola inzuzo kudaba lwe-Ukraine kulandela amazwi kamongameli we-Russia umnumzana Vladimir Putin awukuthi usenanza isigaba zakwele Ukraine ezihluthunwe ngabahlamuki njengamazwe azimeleyo. Izigaba lezi sizibiza ngokuthi iDonetsk People's Republic kanye leLuhansk People's Republic. Kunakanelwa ukuthi umlayo osayinwe nguBiden uvimba amazwe omhlaba ukuthengiselana kumbe ukudlelana lalezi zigaba. UPutin uthe usethumela njalo amabutho akhe kulezo zigaba. Le yinto ecunule iMelika lamazwe akuNATO wona athi lokhu kuveza sobala ukuthi uPutin ujonge ukuhlasela ele Ukraine. Eloba enkundleni yeTwitter izolo umongameli Biden uthe ngokwenza lokhu ele Russia lephule umthetho womhlaba. Ngokunjalo uthe iMelika iphakathi kokukhulumisana labangane bayo lele Ukraine phezu kokuthi bathathe manyathelo bani. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into eqakathekileyo esiyibona lapha sibona uPutin a kind of reclaim ingathiwa yayiyi-USSR. And yena ngokwakhe ule this infatuation yokuthi iSoviet Union iphenduke ibe one country again. Siyakwazi ukuthi laphana ngo-91 i-USSR isibhacazekile. UPutin was a KGB officer lapha e-West Germany ingakabe yi-United Germany kathesi sokuthiwa yi-FSB. So sibona ukuthi yena he is a nation builder who molds himself according to the historical principles as in as Peter the Great, Labo Stalin, Labanyo Katrina the Great. So yena uPutin ukhangela i-USSR as one of the fundamental rights as abantu be-Russia ukuthi they were one big country and they could respond to world issues as one big country.
Akhona yini amanye amanyathelo esingabona ethathwa yiMelika labangane bayo ngaphandle kwezijeziso?
I-Russia is the second biggest world power in the world in terms of military capability. Balama nuclear weapons lawo esikwaziyo, and they can match the United States, I think, elama assortment of missiles, intercontinental missiles lawo. So it's not like ama countries amancinci lawa that the US can just react and send forces or go and send military equipment and financial equipment to fight and free Ukraine. Sibona ukuthi bahamba benanzelela into abaziyenzayo ngoba bayakwazi ukuthi in the future laye ma uPutin engafuna ukubuya in places like Brazil, Mexico, Venezuela lakho kuyabe sokuyinkinga. So okushiwo ngu-Secretary Blinken lokhu sizabona ukuthi kuzahamba njani and ukuthi i-maximization yezijeziso zizasebenza kanjani.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe nebezihamba phambili. Amapolisa kwele South Africa alwisane labanakanelwa ukuthi izigebengu ezigoqela isizalwane seZimbabwe ebeziqoqa ukubamba imota ethwala imali inkunzi kwafa eziyisishiyangalombili. I-European Union yesule izijeziso eyazethesa umnumzana Constantino Chiwenga, uValerius Banda kanye lonkosikazi Grace Mugabe. Kodwa ithi izijeziso zenkampani yeZimbabwe Defence Forces zizaqhubeka ngoba uhulumende weZANU-PF elokhu esephula amalungelo kaZulu. Inhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isihambe emthethwandaba ukuyaphikisa isiqondiso esokuthi ababalisi abangasoze babuyele emsebenzini namuhla bazaxotshwa umsebenzi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo, Nkololo Gwana wamatukanduna.